Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 11 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abikwa edinga abanini beplazi le Cashel Mile seNyamandlovu ababalisa mnumzana Sipho Malunga, Zephaniah Dlamini lo Charles Moyo. Leli plazi libikwa lifunwa iziphathamandla zikahulumende. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, usethembise izivalane zeZimbabwe ezivele South Africa ukuthi zizaphathiswa ukuya ekhaya nxa amaphepha azo engaphela umsebenzi.
Uchaza khona ukuthi abantu enhliziyweni zabo abazimiselanga ukubuyela, kodwa akusela ngenye indlela.
Impumela yokhetho lokudinga umongameli weLeki Kenya ilokhu isethulwa kulokuthula lanxa bengabaningi kakhulu abavotileyo abakululuhlu lwabavoti.
Kukhanya abantu baseKenya bavote bekhetha abantu ababafunayo, ababathembayo. Lanxa nje i-turnout ibe phansi at only about 60%.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa abikwa edinga abanini beplazi le Cashel Mile seNyamandlovu ababaliswa umnumzana Sipho Malunga, Zephaniah Dlamini lo Charles Moyo. Leli plazi lathathwa nguhulumende ngomnyaka ka-2020, kodwa abathathu laba baya emthethwandaba bephikisa ukuthathwa kwaleli plazi. Idale le High Court lokhu lingakanqumi ukuba kahle kahle umnini plazi ngubani. Leli plazi libikwa lifunwa ukuthathwa yiziphathamandla zikahulumende ezibalisa abomnumzana Love Mojiane lo Legina Muchimba. Igqweta labo Malunga umnumzana Josephat Chuma uthi okwenzakalayo yikusebenzisa amapholisa ukuhlukuluza uZulu ngoba kungela cala abalidalayo. Asenelisanga ukukhuluma labo mnumzana Jiane lo Mchimba. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usexwayise izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zihloniphe imithetho yakulelo lizwe. UShaba wethule amazwi la esePretoria kwele South Africa izolo ngemva komhlangano awenzelo sohabo wele South Africa unkosikazi Naledi Pandor. Amazwi kaShaba aza ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe eziningi zibhekane lokuxotshwa kwele South Africa ziphindiselwa ekhaya ngoba ama-permits azo ezaphelelwa yisikhathi ngompalakazi. Umnumzana Shaba utshele umsakazo we-SABC ukuthi udaba lwamaphepha lolu soludale ukungahlaliseki okukhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezilakho ukubotshwa zibuyiselwe emakhaya njengoba amaphepha azo esephelelwa isikhathi. Kodwa uShaba wengezelele esithi bazaphathiswa abayabe befuna ukubuyela ekhaya. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
So akukho nje into embi lapha ichilo mpela uqondile, kuvele kumele sihloniphe imithetho yakuleli lizwe ngoba nalo ilizwe elizimeleyo okumele ukuthi isethekele sifike sihloniphe imithetho, kungabi ukuthi umuntu uzenzela lokho nalokho akuthandayo kodwa ayenze ngemigomo yalapho agcineke khona.
Ngokwazi kwenu kukhona yini angaba ekukhulume eloso wabo wakhona ngapho phezu kodaba lwamaphepha asephelelwa yisikhathi ama exemption permits abantu beZimbabwe mhlawumbe esingabona kudala ukuthi uhulumeni weSouth Africa ayekethise phezu kwalolu daba.
Thina besizamile ukuthi sike sidibane naye engakaze waxoxisana nabanye lapha ngoba thina kudala siliphethe lolu daba kodwa inxa yohlelo ade hamba ngalo kasenelisanga ukuba lethuba lokuthi sike sihlaleni sizwe ukuthi kuthwele. Kodwa ke ngalokho esesikubona esesikuzwile ukuthi uyakwamukela yena ukuthi incwadi lezi azizukurenyweka and thina siyakunanzelela ukuthi abantu abaningi abaqualify abantu abaningi bayehlulekile uku-apply abanye vele badelile uku-apply abanye sesisizwa vele sokuvela nama-rejection abanye nje kuma-waivers lawa esasicabanga ukuthi maybe angabasindisa ekuthini umuntu azichaze ukuthi senesikhathi esingaka nempilo yakhe izoba-affected kanjani kukhanya akweneliseki. So ma simlalele simuzwa kuphela ukuthi hhayi usitshela nje ukuthi siginyilitshe nje bathi bona basebezimisele ukusamukela kusho ukuthi banamalungiselelo. Asingeke sikwazi ngempela ngoba lokho nathi linde ukuthi ngabe yingxoxo esixoxisana naye simuzwe ukuthi kanti uhlelo lolu lasebesithi sebezimisele ukwamukela ngalo abantu luhlelo bani ngoba inhlelo lezo kumele zifike phela endlebeni zabantu babezazi.
Inxali ikhulumisana labo asebencitshiwe amaphepha kumbe abangelaqiniso lokuthi bazawaphiwa bathi bazimisele yini ukuphindela eZimbabwe?
Kunzima kakhulu ngoba abantu kahle kahle ma bekhangele isimo esikhona ekhaya abanye bavakashe ezinsukwini abanye bangabavele bajwayele ukuhamba abanye abakaze bahamba for a long time kodwa kuyaziwa ukuthi isimo somnotho asikaguquki futhi kanti abantu abaningi esiphila sixoxa nabo ekhaya bayakutshengisa ukuthi isimo somnotho sibi sibucayi kuchaza khona ukuthi abantu enhliziyweni zabo abazimiselanga ukubuyela kodwa akusela ngenye indlela. Namhlanje nje kuthona ekugijinyiswana i-Home Affairs ibigcwele eUven ibopha mpela abantu baboshiwa abaningi so bazothwala nzima and noma bengazimiselanga noma besho nabo ukuthi basafisa ukuthi balungise impilo zabo lapha abanye kudala begxilile lapha basakwazi nokuthi khona lekhaya bayoqaleka kwa-R u-R khona ungaphi.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukuvalwa kwamavoti kuyaqhubeka eKenya kulandela ukhetho oluqhutshwe ngolwesibili olugoqela olokukhetha umongameli njalo inani lamavoti kamnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta libikwa likusilinganiso esedlula kancane amajumi amahlanu ekhulwini i-52%. Kuthi esikamnumzana Raila Odinga oncintisana laye silandela eduze ku-47%. Impumela le ivezwe izolo njalo bekusemasinyane ukuthi ingabonisa ozanqoba ngoba kubalwe indawo ezingcosana nje kuphela. Enye impumela yokhetho olugoqela olwamalunga edale lephalamende labo siba lukhulu bezigaba labo siba lukhulu bezigaba isiveziwe. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe esesihlala eNairobi eKenya esibheke lolukhetho ngelihlo lokhozi.
But into enhle ukuthi lokho eZimbabwe thine sikubiza ama V11 lapho kuthiwa ngama-34A wonke ase-online ngenye indlela wonke umuntu ole-calculate engaqala ukuthi abe aditha ebona ukuthi kuyakhe i-constituency kunjani but ukuthi umuntu aze abala ama-votes wonke for ilizwe lonke jikelela lokho kuzathatha isikhathi ngoba according to i-electoral i-IEBC kube lama total voters angu 14 million. So ke ngezinye indlela ukuze umuntu awine kuyabe kufanele ukuthi adlule i-threshold ye 7.1 million. Kodwa ke hayi abo governor kwezinye indawo, abo MP, abo women's representative kwezinye indawo sebeqalile ukuthi ba declare bephiwa ama certificates abo i-IEBC.
Abantu bathule yini kumbe kulezi hlakalo zodlakela? Kuye kwaphuma iminyimbiko ukuthi lapha lalaphiya bekubotshwa abanye. Singabona kuqhamuka yini udlakela nxa omunye walabo abasekelwa ngabaningi benganqobanga?
Ngokuza kwami esithandekile, ye kuhamba kusiba khona indawo lapho okuba lokuxabana either phakathi kwabalandeli balaba abancintisayo. Kwezinye indawo bona ngokwabo kweza ngoMP whatever, kuye kwaba khona izehlakalo ezokuthi kube nabanye abagcine bebambana kabi. Kodwa nxa sithi siya kuqhathanisa la kweminye iminyaka, singathi udlame lwakhona hhayi luphansi kumbe vele lulutshwana kakhulu ukuthi lungenza abantu bakhathazeke ngokuthi kwenzakalani. Mhlawumbe kwenziwa ukuthi wonke umuntu nje usalindile ukuthi ezwe ukuthi impumela yokhetho yona izaba njani. Mina ngibona ngani ongawo ozawina asoza wine ngenani elikhulu kakhulu. Yikho kokungenza ukuthi mhlambe abanye abalandeli babo bengajabuli ukuthi umuntu wabo kawina. Kodwa enye into esinanzelelayo ukuthi uzathola ukuthi i-county njengeNairobi iba lo u-governor owina ebe ngo-side likaRuto, mhlawumbe uthola ukuthi u-senator kodwa labo MP abaningi basesayidini lika-Odinga. So ke ngenye into engenza ukuthi kugcine kungabi lodlame ngoba kukhanya abantu baseKenya bavote bekhetha abantu ababafunayo ababathembayo, lanxa nje i-turnout ibe phansi at only about 60% ehle kakhulu nxa ithi yaqathaniswa la kweminye eminyaka.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya eNairobi. Ubeqoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eKenya. Inhlanganiso ezinakekela amalungelo abatsha zithi zizananza ilanga lokuqapha abatsha emhlabeni jikelele ele-International World Youth Day ngolwesihlanu kuyona le iviki. Ugaina Kumete Saidi weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe, umnumzana Romeo Machazi, ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Mina si-organization okuthiwa yi-Active Youth Zimbabwe sikhona pha koBulawayo. Inhlanganiso le i-Active Youth Zimbabwe ngeyabontanga kumbe ngithi khangela inhlelo ezikhangelwe ngontanga kumbe ezilokwenza lokuthi zi-develop kumbe ngithi development yabontanga. Sikhona lapha ukuthi sifundise, sitraine, si-researche njalo ngesilungu lokuthiwa iku-rehabilitator kuma-services kumbe ngithi kunhlelo ezifanele ezokuhlukunyezwa kwezidakamizwa. Sikhona ukuthi sikhangele inhlelo zokufundisa ngamalungelo ebuntu.
Ilanga lokunanza abatsha emhlabeni jikelele ngolwesihlanu mhla ka-12 Ncwabakazi 2022 lina lihlose ukwenzani ngelanga lonelo?
Nxa sikhangele ilanga elikhona elibuyayo, upcoming event ekhona ngolwesihlanu mhla ka-12 August okuthiwa i-World Youth Day, siyinhlanganiso sikhangele ukuthi si-sethe up i-information booth kumbe ngithi itafula, sifake ama-booklets kumbe ngithi i-IC material ngesilungu elokufundisa ngezinto zokuhlukunyezwa kwezidakamizwa, ngoba siyananzelela ukuthi izidakamizwa zihlukumeze umphakathi okakhulu ontanga kwelakithi. So siyinhlanganiso sibona kufanele ukuthi since bona laba abatsha kumbe ngithi ulusha yilolu affected kumbe ngithi olusenkingeni kakhulu ekuhlukunyezweni kwezidakamizwa, siyale silokho sibafundisa, sifaka ulwazi kibo, sibabonisa njalo sizama ukubafinyelela ngendlela zonke ezikwanisekayo ukuthi sibatshele iqiniso.
Okunye elifundisa ontanga kuyini?
Sizabe sile information kumbe ngithi ama-booklets bethi izifundiso koko lokwenza ngezinto zemalungelo wabantu ama human rights, i youth for human rights ngenye iprogram esebe siyenza sikuze indlela zonke lezokufundisa ulusha ngamalungelo abo lama responsibilities abo ngoba siyananzelela ukuthi ontanga abawazi amalungelo abo sike senza i survey bethi research njoba nje ukuthi research is part of umsebenzi esiwenzayo sananzelela ukuthi sibabuza ukuthi kanti vele ama human rights kuyini kumbe ukuthi amalungelo abantu kuyini sananzelela ukuthi abanye bangkhona abakwanisi kuqamba even amabili kumbe amathathu while ku Universal Declaration of Human Rights kule 30 human rights la ku constitution yethu yakhona pha kwelelizweni so ngizinhlelo esiyabe sizenza nxa sebesiza njalo iground abanye baye bedlala ibhora ngale silama team amabili esiwafomile ukuthi beziyengqili kanti sibezingqikilana ephumu la South kwesikonyi ground ekhona pa locally kuzindlela zonke zokuthi siwakhiphe busy bebe occupied through sports kuzindlela zokubafundisa.
Alo ke ngumnumzana Romeo Machazi owenhlanganiso ye Active Youth Zimbabwe obeqoqa ekobulawayo le Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezedlula isilinganiso esingamachumi ayisithupha zihlala ezindlini zazo ezazithengelayo. Lokhu kwethulwe lugatsha lwezamanani olweZimstat. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iwetela yePlumtree ethiwa Kombani Lodge ichile izolo yachabalala yonke. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Excellence balandele ke bomsakazo Studio 7 nabasakazi bonke sibonga kakhulu ke isikhathi esipha sona ukuzizwa sifaka imbono yenu emsakazweni sibonga kakhulu Studio 7 namthande ukufaka ke umbono ke laphana ke iyakhulukaza ngiqondisekile laphana kumthakazi Republic madoda yekani ukuforce amandebele ukuthi balandele imthakazi Republic into esiyilwelayo isamalungelo ukuthi sibe le freedom of choice isakuthi ukuthi ukuba lindebele sokumele wonke umuntu ayigcwala kumthakazi Republic asibone ngokufana abanye sithanda iZimbabwe injengoba injalo usuka eHarare usuka eBinga usiya Quake noma kuphi iZimbabwe yonke sithanda njalo so abantu especially umthakazi yekani madoda ukuforce abantu ukuthi babanjele umthakazi umuntu lelungelo lokulandela ke izalo PF noma izalo PF sikule lizwe betyonja besenza konke bebulala abantu akusikho ukuthi ngiyamandebele wonke sekumele alandele imthakazi Republic abafuna ukulandela izono PF bayabayilandela abafuna ukulandela imthakazi Republic abayilandela imthakazi abafuna ukulandela laphana ke icembe elikhulu 2-4-C abalandele ke icembe laphana abantu bazikhethela abantu umuntu ababona ukuthi nguye ozakhulula ilizwe laseZimbabwe siyabonga kakhulu asikhulumisaneni kahle ethi siyagqubuzela ke yikuthula umusa lothando eZimbabwe siyabonga kakhulu
linjani lonke ku Studio 7 igama ngumusani Thuna budili ma West ndithanda ukukhuluma kakhulu ngokwemthakazi Republic Party lethi iZimbabwe fanele iqunywe phakathi bafethu iZimbabwe asiyakheni sisonkeni sibambene okuhlukana lokho asingeke sikukwanise njalo akusebenzi ngoba singayisebenza ngokwama-tribe izasihlupha ngoba lathi nje singamakhalanga sinje amaNdebele azangasiphathe kahle basihlukumeza basithathela iland yethu basifakela ama-chiefs abo namhla siphila phansi kwabo-chief Mphini ama-chief amaNdebele hleli phakathi kwamakhalanga uzibulala isikhalanga basithathela iy'nkomo zabokhulu bethu but sathula singamakhalanga ngoba thina vele azange saba ngabantu be-violence but namhlanje abantu besindebeleni abasecomplaina kakhulu ngokuhlukunyezwa ngamashona I think abantu besindebeleni bathi bebuya lo mzilikazi bevela e-South Africa kwaZulu Natal lasempumalanga province lapho umzilikazi adlule ethumba abanye khona empumalanga bathola sihleli lamashona basihlukanisa bona so abasekele thina amakhalanga sisidlalele lamashona bona mayefuna ukuba sibuyele South Africa ngamabuyele ngoba labo basihlukumeza. So singasebenza ipolitiki yethu ngama tribal lines angeke isebenzele bafethu. Asihlanganeni sakhe neZimbabwe sifambene sonkene. Ngiyabonga.
Linjani Studio 7 igama lami nguMusani Thunu. Ngithanda ukukhuluma ngabafana laba bemthwakazi labo umqondisi labangani bakhe. Laba abakhala ngokufuna ukuphuma eZimbabwe beqomela izwe. Thina nje singamakhalanga. Thina sakhala ukuphuma phansi kwamachifu amaNdebele la afakwayo phakathi kwetamakhalanga kuzobezo sincindezela besihlukumeze besithintshise ukukhuluma besilahlisa amasiko esikhalanga sisakhala ngakho khona lokho kokuqala amaNdebele asihlukumeza. So ipolitiki yenu bomqondisi labangani bakho mali ihambisa ngokwema-tribalism kuzaba nzima ke alisoze likuthole khona lokho elikufunayo ngoba thina abanye asingeke sikuvume ngoba amaNdebele asihlukumeza ngendlela basithathela ilend yethu bahlukumeza okhulu bethu bathatha izifuyo zabo okhulu bethu. So le into yenu nje ikudlala nje ngesikhathi sabantu nje balahlisa iganga nje akula mthakazi ezabakhona lingazi liyenze nezilongo thina esiphakathi kwakho elisitshela ukuthi siphakathi kwayo imthakazi yakhona le singakuvumi umhlangano loyo angeke ibe khona imthakazi yenu le elifisayo. So asizamanini ubambana sibuyakhe iZimbabwe ngoba amaNdebele amanye asho ke-South Africa babeyabathumbula umhlaba wamakhalanga lezinye izihlobo ezilokhu umngcele lo osekuthiwa yimathebelele ndona amaNdebele engelalendi khona lapha kuleli lizwe. Ngiyabonga.
Studio 7 sanibonani tshona njani Studio 7 siyazizwa igama lithi hayi MRP bakithi indlela efuna ukuhamba ngayo mina mbona sizahlupheka kweminyaka eminingi badivide abantu kakhulu mani hayi phela kungathi kusize amavoti next day usakhuluma ukuthi abantu abahlukanele kukhulumele i-CCC kolapho ukhangele ubona i-CCC enganceda abantu kodwa uthi wena hayi abantu abahlukayela lokho behlukana nje zamashona sihlala sikhuluma sithi asiye sekeleni kupenda abantu ngebrush eyi-1 amashona la ahlupheka njengakamaNdebele lapha sikhangele inhlangano engakhiphi izalo ukuthi yiphi sincedisane nesonkele bakithi sekeleni kubadlulane eZimbabwe. Siyabonga bakithi lathi sinje so singabakini mpela komthakazi kube indlela elifuna ukuthi sisebenze ngayo kasiye eqondileyo kwamanje maybe izaba right maybe after 10 years ngendlela ifuna ukuqubela izwe ngayo kwamanje asincedinani bakithi sikhipheni izalo esidulweni. Siyabonga
Studio 7 litshona njani litshona njani asiright kodwa kasisekho right asisekho right igoli sitshintshile igoli sekukubi lapha egoli anytime lisilindele khonapha ekhaya lisilindele sizoza ngobuningi bethu sonke sigcwele lapha egoli siyeza ngobuningi bethu lisilindele lisihlangabeze kodwa mase size ekhaya sesizolungisa lapha kobulawayo simele siwubuyisele endleleni eyayingakhona komthwakazi kumele sisebenze sesizosebenza lo muntu ongafunakaliyo lapho lathi simbuyisela kubo manje ngiyabonga yimi lapha eGoli.
Studio 7 linjani basakazi bethu nje lonke labalaleli nje bonke emazweni omhlaba hayi siyaphila mpela kulo mama lo othi Mthwakazi kumbe sihlahlabani Mthwakazi iyihlangano enjani zwana ke mama iMthwakazi izokhulula abantu bemathebeleleni angeke sakhipha izanu ngochamisa ibi yabe lokhu izanu straight thina sifuna ukuzimela siyimathebeleleni siMthwakazi. So wena ngombono wakho lo ongcolileyo othi ye kumele ukuthi sikhiphe izanu ngochamisa uchamisa lomnanga uchamisa waphuma kwenye ifoto lapho esithi umnanga wakho umfowabo so ukhipha njani umuntu lomfowabo wena khonapho ucasululane khonapho na mama kahle mama ungazama ukusihlamukisela abantu bakithi thina sifuna ukuzimela siMthwakazi Republic Party wena nje ma ukuthi akuboni lokho yekela abakubonayo becontinue uhambo lwecontinue uhambo lwemthwakazi
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owayengumongameli umnumzana Donald Trump walile ukuphendula amapholisa imibuzo lapho bembuzisisa ngodaba lokuthi amankampani akhe awedolobho le New York ahamba njani. uTrump usebenzise umthetho othiwa yi-Fifth Amendment ovumela umuntu ukuthi angaphenduli amapholisa nxa efuna. Kolunye njalo udaba eleChina libikwa selize layekethisa uhlelo lokugqagqela eleTaiwan kulandela ukuvakatsha kukasomlomo wedalele the House unkosikazi Nancy Pelosi. Ubudlelwane beChina leMelika bukusimo esibi ngenxa yohambo lolu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungulayo izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
UNancy Pelosi uhamba lwakhe belungaqondananga le-White House, beluluhambo oluqondane laye njengomkhokheli we-Congress. Utshilo yena ngokutsho kwakhe abantu abakhulumele ofisi yakhe ukuthi uyazihambela. Ohambeni lwakhe ayisilohambo olunganqatshelwa yi-White House, ngoba yena ubehambela ukuyahlangana labantu wama-human rights activities, njalo bengasoza anqatshelwe yi-China. Mina i-China le-friction le sisibakhona iwethuselana kwamazwe. Nxa kungaba le mpi, impi takes a lot of time, isikhathi esikhulu kakhulu ukuthi ilizwe lize lihlasele elinye kumbe amazwe ehlaselana. Ngoba i-America ngaphandle kokuhamba kukaNancy Pelosi le-Taiwan yowe-island lokho, balezinto eziningi kakhulu abazenza bonke ezeyikhonomi, siyabona ezesports, zonke lezi zinto kuzamele ukuthi baqale bazikhangela ukuthi sifuna ukudiliza yini ubudlelwane lobo kade silabo. I-America isiyafaka setha apha ama-industries abo, industry e-China ukuthi ama-China athole imisebenzi. Singakudiliza lokho kade sikubumbile lama-Americans nxa siyi-China. Kumele kube lalokho esithi bayaplana, umuntu uyakhangela, kube le-strategy sokuthi impi ivele imi ngasiphi isizathu. Lokhu uvakatsha kwaNancy Pelosi lokhu mina kimi into encane. Ambone futhi enye into engenza ukuthi kuvuke kusasa kulempi. Zikhona ezinye izinto eziqakathekileyo ezingabenza ukuthi balwe kodwa vele bahlala besethuselana, because laba they are superpowers. So ama-superpower amabili ukuthi azaqalisini kuzabathatha isikhathi, ngenxa yokuthi kumele bakhangele namazwe aseceleni kwabo lokuthi ngubani oseceleni lokuthi siqalisini. Ngaphandle nxa uyiRussia ezimele yodwa ukwazi ukuthi ngizabhidliza kuphela. Ngoba sometimes lani linama-journalist liyakhuluma ngendaba engikhoyo, izigcini khona. Mina lapha vela ngiyibona indaba ekhona lapha.
Siyabona ezinye iziphathamandla zakwele China ziyethusele zathi zingagcina zihlasela amabutho eleMelika. Ubona kusenzakala yini lokho?
Akukho ukuhlaselana lapha. Singananzelela ukuthi amazwe amabili la i-America le-China, usubambeni wena khonapha kuleli lizwe, kumbe ufuna ukuthenga isutu, kumbe ufuna ukuthenga isicathulo, ngumgano wokudlela kuthiwa made in China. So i-made in China leyana means a lot, ngoba nxa kungaqaliswa impi i-China iza kumangani, because i-China iningi e-America. Abantu e-America bazasala be-China bazasala bengela msebenzi. Thina ngapha e-America singalwa le-China, sizasala singela zinto zokudla, lezinto zokuphathela. Uyabona umfanekiso ukuthi ekuqaleni lapha kuke kwaba lama-shortages okudla ngenxa yokuthi ngesikhathi se-COVID imikhumbi bengahambi kuhle. Just lokhuyana nje ngumzekeli somncane engifuna ukuwufaka ukuthi ubone ukuthi i-America le-China ukuthi baze bavumelane bona laba bethuselayo ukuthi upresident weChina ahlasele i-America kuzabathatha isikhathi. Ngoba kumele bakhangele labo strategically ukuthi nxa bengaqalisa impi le-America, abantu belizwe labo bazabatshela bathini, bazabagcina ngani, bazabaqhatsha ngani. I-America layo ingafuna ukuthi ihlasele i-China, izazibuza ukuthi kathi kuyini esingakusebenzisa, ngoba le spoon uvele kasikwanisa ukuzenzela senzelwa i-China. I think nje kuphonga kwethusela nokungela msebenzi.
Siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu, ngocubungula ke ezombusazwe ekhona pha kweleMelika edolobheni leSeattle. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa abikwa edinga abanini bepulazi lesidakeni elisenyamendlovu. Umphathi ntambo obona ngezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usethembise izalane zeZimbabwe ezikele South Africa ukuthi zizaphathiswa ukuya ekhaya nxa amaphepha azo engaphela umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.